Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 18 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwelemelika edlula i-$91,980.
Umuntu angathola umsebenzi xa efika ngekhaya ediniwe uyalala, kodwa umuntu enxa engasebenzi xa efika ngekhaya ethole elele uzacabanga ugebengowa ebusuku xa sokulelanani sasilali selokhu icabanga.
Lamuhla sigqiba inhlelo zethu lapho kade sixoxa ngembali kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nyongolo Nkomo, sixoxa lendodana yakhe uSibangilizwe Nkomo.
Angwazi ke ukuthi kusisa ngaphele ukuthi siyabe kusihoza abakhokheli kulokuthi senze lathi okudifferent, senze ngcono kwasifundile, senze ngcono kulabo abahambe phambili.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kufanele uhulumende axhase abanini bamabhizimusi abathengisa impahla ngentengo efaneleyo ukwenzela ukuthi behiqize impahla eningi engafinyelelwa ngabaningi.
Siyalunanzelela udubo olukhona, kodwa sesiphakamile ukuthi sincedise abantu bakithi ukuthi benze izinto baproduce.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezisungula amabhizimusi ekhaya okuzasiza uZulu ezigabeni lapho ezidabuka khona.
Ngithole lo mtshina lapha e-United Kingdom owokwenza izitina for ama-countries anjengawethu awe-Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa athi adinga izigebengu ezintathu ezivambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwelemelika engamadola ayi 91,980 kanye leZimbabwe eyingxenye yesigidi i-514,840. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi abasolwa bebehamba ngemota yohlobo lweHonda Fit, njalo uthi bahlasele onogada ababili akade behambisa limali ebhanga eliseNewlands. Ngolwesithathu amapholisa eGwanda adubule abulala abesilisa abane ababikwa bekhombele owesifazane ngumbhobho bamtshontshela imota yakhe. Kodwa abanye bathile umbhobho bekuyisiphamaso nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Ubugebengu elizweni ntungamidi akusoze beke kuba khona, ngoba kulobugebengu obucatshileyo obenziwa nguhulumende esikuthi yi-corruption. I-corruption yiyo edala kumbe ezala ubugebengu obugcina busenza abantu bazana ababe besenza, ngoba labo badinga lokho okudingwa yilabo abakahulumende izisamanda zikahulumende ezenza lokho esikuthi yi-corruption. So ngesizathu sokuthi lapha eZimbabwe wonke umuntu ulambile, wonke umuntu usezasebenzisa indlela engaqondanga ukuthi aphile impilo eqondileyo, kodwa na into azenzayo zingaqondanga. So okuqakathekileyo ukuthi fanele sikuzwise ukuthi ubugebengu abudalwa yikuthi abantu balendlala, ngoba ungakhumbula ngesikhathi sathiwa amafektari wonke asebenza, i-economy yasebenza, abantu abangenza ubugebengu bebetholakala besebenza beseswela isikhathi sokuthi bayekwenza ubugebengu. Ngenxa yokuthi abantwana abethu esibazalayo kathesi abaselamsebenzi, bagcina behlala baze bagcine bebukela ama-TV bebona izinto ezenza lama-TV bese becabanga-ke ubugebengu bona labo ukuthi baphile-ke impilo engaqondanga. So ngalezo zizathu-ke uhulumende is responsible ngokwenzakalayo okobugebengu, ngoba okuqalise ubugebengu be-corruption nguye, ngoba i-corruption lobugebengu esithi thina i-fraud esithi thina yilabo abadivula abanye bethu kuyafanana konke. Okusalayo ukuthi omunye uyabe lo mbhobho, omunye uyasebenzisa iphepha, omunye uyasebenzisa ukugqila ngoba ele-authority esazana kwenzakala ukuthi isiphatha amandla sakahulumende sokonke ubugebeni. So ubugebenga esilabo ka-TFC mina ngizabufaka ngihle ngithi ukuthi abantu abada ubugebenga abenza ukuthi kube lezigebenga ezikhulu eziningi elizweni ngabantu abakuhulumende ngoba abakwenzayo through i-corruption ibugebenga.
Bungaqedwa njani lobo bugebenga pho bababhebhe?
Bungaqedwa ngokuthi uhulumende okhona odale lobo bugebenga abantu bakunanzelele ukuthi kona kufanele bakhiphe lobo bugebenga obenziwa nguhulumende obudalwe nguhulumende esilayekathesi bese bevula-ke imisebenzi ukwenzela ukuthi abantwana abanye abaphuma ezikolo bangaze bahlala bacabanga ubugebenga kodwa bahambe bayethola imisebenzi. Umuntu angathola umsebenzi xa efika ngekhaya ediniwe uyalala, kodwa umuntu enxa engasebenzi xa efika ngekhaya etshone elele uzacabanga ubugebenga ngoba ebusuku xa sokulelanani kasilali selokhu icabanga ekhangela amamuvi wona esingamamuvi abesesi mhlawumbe ngiyanzasola ngiyathola imali.
Hello ke ngumnumzana Nico Bebe usomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Lamhlanje sigqiba inhlelo zethu lapho kade sixoxa ngembali kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nyongolonkomo lebandla lezaphu silodaba lendodana yakhe uSimangilizwe Nkomo.
Sawubona mfoka Gandhi labalaleli beStudio 7. Inkulumo le eyokuthi uNkomo wathengisa, ubaba uJoshua Nkomo wathengisa, ingikhumbuza inkulumo kaJulius Malema ethi ubaba uNelson Mandela wathengisa. Ngiyadinga ke injongo yayo, ngiyayiswela, yangididanisa ikhanda injongo yento le. Ukuhoza uNkomo, ukuhoza uLobhengula, ukuhoza abakhokheli bethu abalwa lobubi bamangisi, angiboni ukuthi busisa ngaphi, angiboni ukuthi businceda ngani. Yebo, amaphutha umuntu wenyama uyawenza, kodwa ukuthi singaqeda iminyaka yonke le sihoza abakhokheli bethu, injongo yakhona yadinga ngiyiswele. Uzananzelela ukuthi uNkomo wayelwela iZimbabwe, wayengalweli Mathebeleze okokuqala. Kunjalo-ke osmithi bathi bebona ukuthi sebedlulwe izipra lezaphu, kwaba le mizamo-ke ukuthi kudividwe abantu be-Afrika. Bona abahlala bedivida i-Afrika base bekuzama futhi khona ukuthi abantu laba bengabambani, kube iZimbabwe ebambene, abantu behlale be-divided. Asikho ukuthi ngomgaba wawu-creatayo lokhu, siyakwazi ukuthi noma-westerners a-create divide and rule. So-ke kakuvumanga uNkomo lokhu ukuthi abantu be-Afrika bebe-divided, ngoba kwakulesivumelwano ukuthi abantu bangama-pan-africanist kwakhiwa i-Afrika. Angikwazi-ke ukuthi kusisa ngaphi lokhu ukuthi siyabe kusihoza abakhokheli kulokuthi senze lathi okudifferent, senze ngcono njengoba sifundile, senze ngcono kulabo abahambe phambi kwethu, hatshi ukuthi sibe lokhu ngani siyaxabana sidividana ngamaphutha abantu abahamba phambi kwethu. Asenzeni ngcono, ngatsho sabone lamaphutha. So-ke thina kasenzeni ngcono kulalabo abahambe phambi kwethu. Sizikhulule ebunzimeni, into yokhona nasi ubunzima sibukhangele sonke. Asingathi singehlulwa yibunzima bese belokhu sithi abadala basilahlisa, abadala basithengisa. Awusizindawo, awusincede ngalutho lokhu, akusetshenzwe kuyo phambili, akusetshenzwe kuyo phambili. Yikho engakutho kuphela kanti akulokuningi engakukhuluma.
Kukhona yini ongafuna ukuthi abalaleli bethu babekwazi ngembali kababa uNkomo?
Kanti imbali kababa uJoshua Mkhabuko Nkomo, iqhawe lamaqhawe, inhle kakhulu, ibanzi, iyamangalisa ngoba ilokhu isibantsha kokuphela, ilokhu izirenyuwa. Okwenzakala khathesi phakathi kwabantu khathesi kuyaphikiswana, kulama-debate, kulama-criticisms, kulani. Ngikhuluma nje khathesi ngiqeda ukulalela enye i-space ku-Twitter lapha umzala Tom. Hhayi, ibekiwe, iyabekwa, kuyaphikiswana. Imisebenzi kaNkomo isinika imisebenzi, isinika umsebenzi omkhulu kakhulu osaza bakhona eminyakeni elandelayo isikhathi eside. Yikho-ke ayidingi ukuchasiswa imbali kaNkomo, iyazihambela yodwa i-fresh. Kuzanyiwe eminyakeni eminingi ukuthi ibizo lakhe licitshe, imisebenzi yakhe icitshe, kusenziwa lokho ikakhulu yizanu, kodwa hhayi, kwehlule abantu kokuphela. Labo bona ababathi abachothozayo uNkomo babasela umlilo, babasela igama likaNkomo ukuthi likhule ngamandla. Okungangokuthi ngiye ngathi emalangeni adlulileyo kusazaba enxenye leyandeti
years kumbe more kumbe millennium kuloko kusakhulunywa ngebizo lika Nkomo imisebenzi yakhe ivumbulula ama debate ivumbulula sokubhala amabhuku amanengi ngayo Nkomo kwenziwa ama commemoration kwenziwa ama lecture ngonkomo hayi kunzima kuhle ke lokho njoba ngithi ukuthi bendalele i space kulo muntu othe as let's pick up ama pieces zankomo lapha chie khona and do something about it liba leqhakathekileyo lelo liba leqinileyo singabi lokho sikhuluma kuphela kasenzeni something pick up the pieces zankomo lapha chia khona thina ke ezaphini ikosi sithi izaphu is finishing the unfinished business siqedisa imisebenzi kankomo engaphelelanga siyayibonga imisebenzi kankomo kayicithi iyakhula yaphambili akula ganje okunye engakungezelela mina ngembali kankomo ngemisebenzi kankomo iyazikhulumela yodwa iyazikhulumela okuthabisayo kakhulu baba hayi siyambonga umqabuko siyalibonga iqhawe lamaqhawe ngemisebenzi ayenzayo sengani kuthiwa labakhokheli abangalandela laba bengasebenzisa imfundiso yakhe besebenzise imibono yakhe ekukhokheleni isizwe lesi ngoba ukukhanya kwakungaba isizwe esihle kakhulu nxa ngabe uNkomo wangena ngo-1980 akula umuntu okuphikisayo lokhu kuphikiswana nje ngokuthi umuntu omdala wayeza amaphutha lapha lalapha well imbono yabatsha imbono yabantu abakhululwa uNkomo asebele ndlela yokuthi criticize bem analyze okuthi ukuthi hayi kulungile esizweni kulungile ukuthi sisebenzise imisebenzi kaNkomo ukuya phambili ngiyabonga kanti
hayi lati siyabonga eNkomo lo ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kaMuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo umphathintambo kahulumende obona ngamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Sthembiso Nyoni uthi kufanele uhulumende axhase abanini bamabhizimusi abathengisa impahla ngentengo efaneleyo ukwenzela ukuthi bahiqize impahla enengi engafinyelelwa ngabanengi. Kungqoqo ayiqhube le Studio 7 unkosikazi Nyoni uthe ubhodabhode edolobheni lakobulawayo izolo lapho ahlangane lababhaka isinkwa abalokhe besithengisa ngamasenti angamachumi ayisithupha kusiya kwangamachumi ayisithiyagalombili.
Bengithuwa amabheka labanye abamanufacturayo kobulawayo ama-basic commodities ama-SME uzathola ukuthi bakhona abanye abantu bakithi abasebenza kuhle abathengisa isinkwa ngama-60 something cents abanye ngama-82 cents US dollars kodwa-ke yibo-ke abantu labo kade sosokumele ukuthi sibasapote sibanike iflower sibanike konke ukuthi baproduce in bulk bafake ukudla ezitolo. Iministry of Finance nekomiti eyasethwayo bakhangele ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bafake amahanisi ku-exchange rate le ephapha kangaka. So konke lokho kuyenziwa njalo mhlaka 13 sisabe silabomama women in production siyabakhuthaza komama ukuthi bayenze izinto ezibambekayo izinto esingazifaka emashelfini sisebenza labe-PRAS labe-Standard Association ukuthi izinto abazenzayo zifakwe ama-barcode zifakwe emashelfini. So thina njengeministry ye-Women Affairs Community Small and Medium Enterprises siyalunanzelela udubo olukhona kodwa sesiphakamile ukuthi sincedise abantu bakithi ukuthi benze izinto baproduce in bulk basapote labo abaku-producer. Sicela-ke laba abakhweza intengo ukuthi bakithi asizelane nini sisebenze nini ndawonye. Ndiyakunanzelela futhi ukuthi this price rise is not just eZimbabwe. Amazwe amaningi balakho ngenxa yezimpi lezi ezenzakalayo ikakhulu phakathi kwe-Russia le-Ukraine. Amafutha ayakhwela nokunye abasaplakho nokunjengeflower nakho futhi kusuke bese kushoda kumbe kukhwela. So hayi siphezulu kwakho silo siyabazwela mama but asibazweli ngomlomo kuphela sibazwela la ngezenzo.
Liyakhulumisana labanye ama stakeholders abangekho kuhulumeni ukuze lizwe ukuthi abantu bathini njalo bafunayo.
Siyakhulumisana kakhulu ngoba lapha ke sikhona kade silama associations ama SME kade silabo mama abamele omama bakuma business silabo baba abamele ama vendors labamele ama informal sector in every way kade sile reserve bank njalo bese le laba fundayo abanjenge Sledco abanjenge Women's Bank ye siyaxoxisana sibili ngoba sodwa njengohulumende singeke sakuthwala umthwalo lo ngowethu sonke as a nation. So njengeministry siyaxoxisana and mhla ka 21 sabe silomunye futhi umhlangano ozahlanganisa la ma local authorities ukuthi sikukhanye lo sibone ukuthi abantu singabancedisa njani.
Alo ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni umphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lama bhizimusi amancane obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we Studio 7 ekwabulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esihlala kumanye amazwe sezisebenzela ukuvula amabhizimusi ekhaya okusiza uZulu ezigabeni lapho ezidabuka khona. Limisebenzi iqoqela eyokwakha ezempilakahle leminye. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda ekobulawayo.
Iningi lasebediniwe ngokusebenzela intuthuko yamanye amazwe lithi ikusasa likhaya abadabuka kulo. Yikho nje sebelungiselela ukuyasungula amabhizinisi khonale. Unkosazana Sithandazile Nkomo uhlala eManchester kweBrithani. Yena-ke uphatheka kakhulu ekutshani izitina zokwakha koBulawayo njalo usenesikhathi esenza lumsebenzi.
Mina ngaqala 2016 ngithole lo mtshina lapha e-United Kingdom owenza izitina for ama-countries anjengawethu awe-Afrika. Umtshina ongasebenzisa amagetsi, umtshina owenza ukwakha okuthiyeneyo.
Ngaphandle kokutshaya izitina zokwakha umankomo sowavula inhlanganiso encedisa abesifazana labantwana abaphuma emulini eswelayo ukuthi benze imisebenzi yezandla esiqintini setsholotsho lenyama yendlovu e-Empower Women and Children Organization.
Sizame ukuthi sibise imitshina, sizame lokuthi imitshina le incedise ukuthunga imitshina enimitshina njengayenza abantu esisebenzela abantwana. So manje silama sewing machines, lama computer, siphe lakho lama bible, lama wheelchair, lakho konke nje okungancancedisa ukudla. So manje sizama ukuthi sisebenze ukuthi sibe lebhola ukuthi sizilimele okwethu.
Unkosazana Queen Sowa wahlala edolobheni le-London eBrithani okweminyaka. Okwamanje usevule ikampani yokuthi abagulayo abangamalunga ayo belatshwe kungenambhadalo ngoba babe bebhadala imadlana kukampani yakhe yerugare hlalani kahle medical aid ukuze ibancedise nxa begula.
Okwandinta kakhulu Chisa yikuthi ngo-2020 ngagulelwa ngumntwana ngabhadala ibill ye-25,000 ematerday. Ngazibuza ukuthi ngabe bengingelayo leyo mali kusho ukuthi umntana wami ubezahamba.
Ukhwini uthi wethuka ngemali eyayifunwa esibhedlela ukuthi kwelatshwe umntana wakhe.
Ngazibuza ukuthi pho umuntu an ordinary citizen kusho ukuthi ngeke uphile nxa ungela mali. Yikho lapho engacabanga khona ukuthi ngifuna ukuyenza i-medical aid ezakwanisa ngumuntu wonke, kumbe ngumuntu othengisa amatomatisi, kumbe ngumuntu ongumaneja, kumbe ngumuntu othengisa i-airtime.
Iningi lithi selifuna ukuzohlala eZimbabwe lifuna okokwenza ekhaya. Unkosazana Priscilla Nyathi uthi uthintekile ngokwenziwa ngama-diaspora ekhaya.
Ngiyathaba kakhulu ngengikubonileyo kusenzakala lapha koBulawayo eRugare Medical. I am very motivated. Ngibona into enhle kakhulu ebukekayo engiyenza ukuthi nami ngifise ukuphenduka ekhaya ngizesukumisa indawo yakithi koBulawayo. Ngifisa sibili ukuthi khona anga ngabe kuthiwa sonke siyalandela okwenziwe uQueen kuyabukeka kakhulu, kuyasiphakamisa sonke njengabantu bediaspora.
Behla bebaningi abezimbabwe abahlala kwamanye amazwe bevula amabhizinisi, abanye beqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda umphakathi. Ezempilakahle luDubo oluhlangana nabantu abaningi kweleZimbabwe, ngoba izibhedlela nabodokotela bafuna imali phambili umuntu engekelathwa. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo awalamhlanje. Iphephandaba leChronic lilodaba lokuthi ugatsha lwezabatsha lwebandla leZanu PF esigabeni seMatabeleland South lethule amazwi okuthi luyasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amele leli bandla kukhetho oluzayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa eMasvingo abophe onogada abathathu abenkampani ethiwa Eightland Milling Company ngoba bechaye babulala isela elangena kulenkampani. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, Studio 7 linjani? Bantu bakithi bomthakaso. Amalo wethu Studio 7 ukuthi kathi inhlelo zenu zimi kanjani kathi. Bakhale likhetha amawadi. Amawadi afunayo lapha ngasekela uChamisa kuphela nezana. Lokhu basegcekeni ukuthi nje abantu bakomthakaso ukuthi umsakazo kaStudio 7 awuqondiswa lithona emati wesifonela. Bathi bakhangalela inhlelo zakhe bubona kube yezeziphushayo. Ezabantu bakibo bawusatshena ngale radio Zimbabwe. Sikhangalela ukuthi mhlawumbela uyonasihlamulela ukwenzela ukuthi inhlelo zethu kade ziphothe emsakazweni zibe umhlaba wonke izikhalazo zethu. Njengabantu bakomthakazi kho kuchithe besofanayo lo radio Zimbabwe ethatha isayithi. Lokhu kusegcekeni ukuthi uStudio 7 umqondisi walo lishona. Ngoba inhlelo zethu thina abantu bakomthakazi vele kanti zithatha ukuthi ziphume emoyeni. Liyathatha ke munye kuphela ube yi-one wokulahlisa ukuthi kungathiwa umsakazi wentando kaZulu. Hhayi, akula umsakazi wentando kaZulu lapho. UStudio sekanthakazi abantu bakaChamise bebababusayo kuStudio lezo Studio 7. Njalo bakhuluma kahle ngendaba yezinhle ngoThamisa. Libavaka lize bali baphindaphinde kathathu abanye abantu vele layo lithatha lijikele liyekhatshana ama-audio kade sisenda ama-audio khona lapho. Thina esikutshoyo ukuthi thina sithi njengomthokazi singaphansi kwenizwe likamthokazi libuye. Silusize nalabo abantu abahlala besitshela into enyayinelayo lesinukelayo futhi bebe sithi abantu bakamthokazi bevotele uThamisa. LoThamisa lo Mnangagwa batshena ngathi uThamisa Mnangagwa umncane osakhulayo, umgaba omncane osakhulayo uyofana nakithi njengomthokazi. Akusizi lothithina into zabothamisa ngoba bonke basebenzela ko yayotshoya lisela umhlaba amangalo. Usithela amangalo ethi libanje elitsha, libanje le-20 something years labo nje ibanje likaThamisa leyo lisukela ezandle zikaThamisa chayikho. Njalo ngithanda ukuthi ngitshele khona uThamisa lo Mnangagwa bafanana bonke ezikhundleni bangene ngekho. UThamisa uchayikho, uThokozane Khokha, uMnangagwa uchayikho, umgaba ngabantu bamakho bonke, abantu bonke abangena ngekho bonke bahlopha ngoba lalabo nxazele sembusweni bayalele ezikhundleni. Umgabe layo ongena ngekhuwe chaya unkomo ikho kodwa ukhotshwe nzima. Ngakho ke sithi abantu bonke abakithi ngapha kwamthokazi asimene ngemva kwamiqondiso ukwezela athi inkululeko yethu ibuye. AbeZimbabwe bayithole yabo ngo-1980 baphakathi kwenkululeko yabo lanxa bevoxana phakathi ngokwabo kasekungeni. Thina manje sesikufunayo inkululeko yethu ukuthi umthokazi uze lakhe libuye. Umprof Special
Studio 7 livuka njani bakithi? Hayi, nivukile. Umhlaka 9 lapha interviewa uGawule yabekhumalo Ntunga. Uthini uGawule Montunga embuza ukuthi imali yamafuthi petrol iphe ikhwelile, uthi kayikhwelanga ezimbabwe kodwa ikhwele indawo zonke. Ngabe ngifuna ukuthi kwalapho Ntunga umbuza ukuthi izinto ukhala ukuthi umno ulokuze ukukhala kwezinto kuma into yeUkraine ma into yeUkraine phela into zasedisimus mefloti umbuzo ukuthi njengoba ilizwe linjalo izinto zikhwela vele sokuzoka ekhaya kuba ngale khona kwimpi yeUkraine na ngoba vele kulante right umbuzo ukuthi njengoba zonke into zingekho right yeUkraine kaleni ngoba vele into iphendayo ugawule vele mina ngisho hayi mina lobaba lo mina ngazi ukukhuluma ebuye kuthidwa leZimbabwe liya everything abantu ababhoda ngale beyenzele ukuze bethengise imikambo beyitshitshize imali kanti labo bantu ababotshwayo njengoba niyakhuluma uyabazi kanti waye bengababophi labo abantu abanjalo hayi mina lubaba lwayi hayi ugawule mina ngazi ukuthi ukhulumane hayi mina ngazi ufanele kuyenzele eZimbabwe street kumbe sofanele kujesu ezosilamulela kodwa hayi kunzima wakithi hayi zame lisibulele straight
siyabingelela emsazweni Studio 7 thanda ukubonga kakhulu umsebenzi omuhle ongaka eziphathile wona usitshela izindaba zonke insuku nje ezineqiniso ekakhulu ezihambisana lezwe lakithi ipolitiki kakhulu ngoba yiyo onke umuntu nje noma unganani nepolitiki useyayazi manje ipolitiki yaseZimbabwe siyabonga kakhulu mina ngithanda nje ukuphawula kancane ngendaba ka-Vice President uJoshua Nkomo nje wayeswalala ngokuthula nje abanye ngabezwa bayakhuluma ukuthi wathengisa noma ukuthi wenza ngiyese kodwa ke ngithi uJoshua Nkomo wayeyindoda elungileyo kakhulu eneqotho futhi ikho wayehamba empini wala bafana bakhe balolongile bonke babemethemba ngoba babembona ukuthi ungumphathi ngithi umholi oqotho that's why wayelida abafana babekhaliphile bonke bamuzwa bonke abantu noma amashona noma amaNdebele abangaphosa isandla sakhe bonke babemuzwa ukuthi ukuthini kodwa ke ngebhadi wathi esethi uyafika ekhaya esehlangana lalabo Robert Mugabe wayengazi bona ukuthi igebe nguye ukuthi abanalo iqiniso ikho yena wabathemba yena sithi singabantu banye sonke sifuna ukulungisa ilizwe lethu ngoba kade silwa labelungu ukuthi kumele ma abelungu sesivumelene ukuthi sithathe izwe lethu sibambisane sakhene izwe lakithi le phambili sinabo abelungu hayi ukuthi abelungu sibaxoshe silingane singabantu abamnyama singamaNdebele singamashona singabelungu uJoshua Nkomo lo umbono wakhe ngendlela mina engiyibona ngakhona uJoshua Nkomo wayeyindoda enjani wayeqotho kodwa ngebhadi yena wasehlala phansi vumelana namadoda ayigebengu ayengalali iqiniso wona ukuthi ngemva kwakhe bafuna ukumenzana wathi sesayinile lokakusayinayo bamjikela futhi bona bafuna ukumhamba ngaphansi bembulale labantu bakhe bonke abantu bakithi nje ababambani bebemunye bekumkhulekela umoya wakhe uvuke ulwisa ilizwe lakhe lapha alijike khona mhlawumbe ngelinye ilanga uNkulunkulu angakhuluma abantu bakhe bakhululeke futhi siyabonga kakhulu okhulumayo nguSidumo Johnson
Siyabonga ke balaleli bethu siyathanda njalo ukulikhuthaza ukuthi nxa lisithumela imilayezo yenu ibe mfitshane lingazasola ukuthi asidlali ngoba eminye yakhona iyabe imide kakhulu njalo lingathuki siyabonga
Lo ngumsakazo we Studio 7 Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele lakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela. Amapholisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo, zantshontsha imali yakwelemelika edlula i- $91,980. Lamhla ke sigqibe uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngembali kaMuyi umdokotela Joshua Mkhabuko Nyongolonkomo sixoxeke lendodana yakhe uSibangilizwe Nkomo nxa lifuna ukulalela ezinye njalo indaba kumbe ukuzwa uhlelo lwethu lonalolu yanini ebulenjini ku www.voandebele. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa ke inhlelo zethu ziyaqhubeka ezantambama kusihlwa 7:30. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Chris Gande.